Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Hola mukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 9 Nhlangula 2020 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Kulabantu abahlanu ababanjwe umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe izolo okukhuphule inani labatholakale beligciwane leli laya kwabangamakhulu phose amathathu 282 sebeyizigidi ezedlula eziyisikhombisa 7.2 million labatholakale belaleligciwane emhlabeni jikelele. Uhulumende uquma ubudlelwane lenkampani Air Drugs International ebinikwe umsebenzi wokuthenga ama-mask phandle kwelizwe.
Asenelisi ukuthi singene ku-internet sibe lama online lessons singene ku-students portal. Internet is expensive. I-Zoom layo is expensive. Asikwanisi ukuthi sithenge idatha senze i-lecture asenzele i-Zoom sibe le-Zoom lesson. Njalo kulabanye abafundi abahlala emakhaya vele they can't have access to internet.
Abazali abafundi kanye lababalisi eZimbabwe bathi abaphathwa kuhle isinqumo sikahulumende esokuqhubekela phambili elungiselela ukuvulwa kwezikolo engakacaci ukuba uzothatha amanyathelo abani ukubavikela ekuthelelaneni lula igciwane le-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abantu abahlanu abaphindele ekhaya bevela kwele South Africa ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe kwabahlolwe izolo. Lokhu sokukhuphule inani labatholakale belomkhuhlane lo baya kwabangamakhulu phose amathathu 282. Laba bantu ngabanye babagcinwe endaweni ezehlukeneyo zelizwe kuma-quarantine centers. Kuthi inani lasebesinde kulomkhuhlane selengezwe ngabalishumi lambili laya kwabangamashumi amane lasithupha 46 kwafa abane asebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hatshi. Lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbi dolonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi amahlanu 53,668 emhlabeni jikelele ababanjwe bele COVID sebe yizigidi ezedlula eziyisikhombisa 7.2 million kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amane 409,468 kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3.5 million kubika abenhlanganiso eye Worldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe belegciwane leli sebezinkulungwane phose amakhulu amabili 195,875 labulala inkulungwane ezedlula ezinhlanu 5,334 kwasinda inkulungwane ezingamashumi edlula ayisishiyagalolumbili 86,068 kubika abenhlanganiso ye-African Union. Uhulumende usequme ubudlelwane bakhe lenkampani ebikwa ibisebenzelana lendodana kamongameli Emmerson Mnangagwa, Air Drugs International, kulandela ukukhonona kukaZulu phezu kwendlela inkampani le eyaphiwa ngayo umsebenzi wokudingela ilizwe izinto zokuzivikela egciwaneni le-coronavirus kungalandelwanga umthetho. Inkampani yele ibiza bhatala izigidi zamadola emelika angamashumi ayisithupha US 60 million dollars okwamanje ibikwa yayisibhatalwe isigidi esisodwa iUS 1 million dollars ukuze idingele ilizwe amalenjana okuvala amakhala lomlomo amamask. Kodwa uZulu ukhononeka ngemva kokuvela kubana yahlawulisa uhulumende amadola phose awemelika angamashumi amathathu US 28 dollars yokuthenga imaski inye yona ithengiswa nge $5. Inkundla yemzimlive.com eyiyo eyaqala kwethula lolu daba ithi njalo inkampani le yaphiwa umsebenzi lokungalandelwanga umthetho ngoba ayikho kumankampani aqashwe nguhulumende phansi kweProcurement Regulatory Authority of Zimbabwe. Incwadi ebonwe yiStudio 7 iveza ukubana unobhala ogatsha lwezempilakahle uMnumzana Gibson Mhlanga uqume bonke ubudlelwane bukahulumende leDrugs International ngeviki edluleyo. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungamile Nkomo weStudio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kulama individuals abakuhulumende abasebenzisa amakampani nala ukuganga. Ungakhumbula sike sakhuluma ngakho labantu beZimbabwe bakhuluma ngakuthi no imali yeCovid ayicace kahle endokhulumende wethu vele into yeaccountability ungani uyasilela kuyo into yokuthi kuthiwe kwankona hayi imali nansi buyile sidonethelwe sisebenzise kanje. Kuvame ukuthi kuthiwe imali isibuyile kodwa after that ukuthi iyasetshenziswa njani ukuthi silohlubo lokuthi abantu bathathe ilizwe belenze into yabo and konokana ukuthi ungakhangela last week uchina masuphume ekubhubhudla amagwebu ngento leyi esitakula nto enjalo and yena upresident uyabethule imuli yakhe ithinteka okutshengisa ukuthi laye uyabelesandla ukuthi vele kungahanjwa kuma-tenders kuyikuthi kuyabe kusenziwa ukuthi imuli yakhe yiyo ama-beneficiaries. So silohlupho lokuthi abantu abayibo abasezihlalweni zobukhokheli ngamasela kufuze sikubeke njalo ukuthi hhayi uhulumende uphethwe ngabantu abangamasela udubo oluba khona elizweni lithuba lokuthi bezinothise kungakhethelekile ukuthi imali leyo ikhitshwe ngabantu besithi bancedise bona babona ithuba lokwenza imali. So mbona ngazathi konke khonoku kubangelwa ukuthi uhulumende abantu abakuhulumende benza ngani barana amaplaza zabo akula accountability, they don't believe in reporting back to the people ukuthi sithole lokhu sakusebenzisa kanje.
Uhulumende uqale esala ekuphika ukuthi uphe inkampani le umsebenzi kodwa njengokutsho kwabadala okulempondo akufihlwa emgodleni nanku sokuphumile. Kambe singathi lokhu kuvezani?
Isihlakalo lesi siveza nje into eyodwa ukuthi into zethu zonke sithanda ukuthi sisebenze into zokucathelana akulanto eyenziwayo kuthiwe ngelizwe ama-citizens kufuze bekwazi. Kuyagangwa kakhulu uzathola abantu bakuhulumende ba-create amakhampani abo aranwa ngabantu babo.
UMnumzana Mbuso Fuzwayo yisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo kwaZulu eyebheju likaZulu. Limuzwe exoxa lapho ecingweni ekobulawayo loNtungamile Nkomo.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ngu-VOA Ndebele la ku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Edabeni olwesatshelwa ukubana lulakho kumemethekisa igciwane le-coronavirus, uhulumende uthi abekomiti yezemithetho edalele ephalamende bazabuthanisa uzulu ezigabeni ezijiyeneyo zelizwe kusukisela mhla ka-15 kulinyanga kusiyafika mhla ka-19 isizwa imbono yabantu ngokuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe okuzanywa libandla elibusayo phansi kwe-Constitutional Amendment No. 2. Ikomiti le izaqala eGweru eChinoyi laseLupane mhla ka-15 kuthi mhla ka-16 izakuya eGwanda Mberengwa laseGogwe. Mhla ka-17 iya ePlumtree koBulawayo lakwezinye indawo ezichiyeneyo. UZulu uthi ukubuthaniswa kwabantu lokhu kuzabangela ukubana igciwane le-coronavirus limemetheke ngamandla. Ukuguqulwa kwesisekelo sombuso usolwa ngabantu abaningi abathi ibandla elibusayo lizama ukupha umongameli Emmerson Mnangagwa amandla aphindiweyo ingaphumelela linguquko. Umnangagwa uzaba lelungelo lokukhetha abahluleli bemithethwandaba lomtshutshisi omkhulu engakhulumisananga la muntu. Uzakwenelisa njalo ukwenza njalo okunye okuchiyeneyo engabonisananga lamalunga edalela iParliamente. Untungamile Nkomo uxoxa lesiphathamandla senhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu.
Ukuthi bahlanganise abantu kukhangelanwe lalesi sifo se-coronavirus kuyisimanga esikhulu kakhulu kudidi ingqondo ukuthi bangenwe yini njalo bajongeni ngakho khona lokho. Sibuye sikhangele futhi ukuthi empeleni bakhangelele ukuthi abantu bazenelisa yini ku-attend ama-meetings abo lawo. Ngibona ngani ngabantu nje abadlalayo abafuna ukuthi kuthi i-process yadlula ba-consult abantu bekwazi mhlophe ukuthi akula muntu oza-attend ama-meetings abo nala abantu bayesaba abantu abalaso isibindi sokuthi bayebuthana bebuthanela into efana lale. IParliament iyakwazi ukuthi abantu kwabasoze ba-attende ifuna nje ukuthi idlulise kuthiwe yaconsulta bekwazi mhlophe ukuthi akulalutho. Uzananzelela futhi ukuthi emakhaya imhlangano efana lale idependa kakhulu ekusebenzeni kwe-civic society kuyiye egqugquzela abantu ukuthi be-attende. Kanti si-civic society imile ngokubana inaka izinqumo zokuthi abantu bengabuthani ngalesi sikhathi se-coronavirus. Kakhulu ukubona ubukhokheli okuyibo obukhangelelwe ukuthi buhambe phambili ekuthonyeni ukuthi abantu bangaze babuthana bavikelele umkhuhlane bukhona busiba yibo abafuna ukubuthanisa abantu ngalesi sikhathi.
Abanye bathi inguquko edingwa nguhulumende iza kupha uMongameli Mnangagwa amandla okubusa njengontando kayiphikiswa njengenkosi. Yiko nje sekichikichi makhona kule ngozi ye coronavirus. Ungabe ukubona lawe ngaleyo ndlela?
Eqinisweni kunika uMongameli welizwe amandla amanengi njalo kuyayitshintsha iconstitution zafumana ukuthi kulama amendments afika 27 okumele kutshintshwe izinto ezinengi ezizo ezavunywa ngabantu ukuthi kazigcizelelwe kuconstitution ngo-2013. Kusuka kube lezigamba ezinengi eziyizwe ezazisolwa ngabantu nxa babeqala ukwenza iconstitution ngo-2013 kuyibo okuyikho kwaletha umfutho ukuthi iconstitution ibe khona entsha ka-2013. So nxa kuyatshintshatshintshwa zonke lezi zinto umongameli ugcina sesiba lamandla abe lamandla ukuthi kube nguye o-appoint o-vice president abe lamandla okuthi angaboleka izimali kungazange kwa-approva iParliament lokunye okuninginengi okusuka kulimaze iconstitution evele iyiwe ekhona abantu abathi yiyo indlela abafuna ukuthi bakhokhelwe ngayo. Kungakho ke yikho i-civic society besola lesi sinqumo ngokubana lesi sinqumo sesiphikisana lalokho kwathiwa ngabantu ngo-2013 ngokubana izinto eziningi sezitshintshwa totally sokunika amandla wonke ku-president. Uzafumana ukuthi indaba efana lokukhethwa kwabo-chief justice konke sokufakwe ezandleni zika-president kakusela ama-interviews aza kwenziwa izinto eziningi sezisemandleni akhe.
Umnumzana Vumani Ndlovu yisiphathamandla senhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust ubexoxa lontungamile Nkomo weStudio 7. Umphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uyakulandula ukuthi ngokuguqula isisekelo sombuso welizwe uhulumende ufuna ukupha uMongameli Mnangagwa amandla amaningi.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, la ku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM sitholakala ku 909 medium wave, la ku 4930 6040, la ku 15460 kHz ku short wave.
Singakangena esigabeni esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe siziphiwa ngusithandekile Mhlanga.
Umuyi umnumzana George Floyd obhubhe kumaviki amabili edluleyo ezandleni zamapholisa edolobheni leMinneapolis eMelika ukhangelelwe ukungcwatshwa namuhla eduzane lonina edolobheni leHouston. Ukutshona kwakhe kubangele ukutshengisela kwabantu abaningi okulokho kuqhubeka eMelika lemhlabeni jikelele. Ukubulawa kowesilisa obehlala ezitaladeni ngamapholisa eKenya kubangele ukutshengisela kwabantu kulelo lizwe abathe amapholisa aluchuku. Umgcini sihlalo webandla eliphikisayo kwele Tanzania umnumzane Freeman Mbowe uyelatshwa esibhedlela ngemva kokuhlaselwa nokulinyazwa ngabantu abangaziwayo. Njalo lokhu kubikwa ngamapholisa leziphathamandla zebandla lakhe.
Uhulumende kumele ahlele enye njalo imali yokuphathisa izisebenzi. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube izolo wethule umbiko eveza sobala ukubana abamabhizimusi kumele benzeni ukuze akwelediswe imali. Ezinye zalezi ndingeko zigoqela eyokuthi amabhizimusi kumele aveze ubufakazi bokuthi asesimeni esihle sokubhadala izikweledi lezi, lobufakazi bokuthi ayabhadala imithelo yokuzimra. Uhulumende usungule isikhwama lesi ngenjongo yokuhlenga amabhizimusi kudubo lokuvalwa kwelizwe ngenxa yegciwane le-coronavirus. Kodwa i-ZCTU ithi izisebenzi lazo kumele zithole usizo. Untungamile Nkomo we-Studio 7 usipha lolu daba.
I-ZCTU ithi ukuvalwa kwelizwe ngenxa ye-coronavirus kutshiye izisebenzi eziningi zingasela ndlela yokuziphilisa. Ngakho ithi kumele lazo ziphathiswe nguhulumende. Inhlanganiso le ikhala njalo ngosomabhizimusi isithi sebengabahuquluzi ngoba bakhweza intengo mahlayana nje. Unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Japhet Moyo uthi lanxa kusobala ukuthi uhulumende nguye obangela ukutshabalala komnotho ngenhlelo ezimbi, osomabhizimusi labo sebebangele ukuthi umumo ube mubi ngamandla.
Kukhanya bayakapula sibili even kule crisis enje. Nxa sikhangela intengo zabo abazenzayo bathi ngesilungu you pass the cost to the consumer. Konke nje esihlangana ubuzima esihlangana labo ubhizimisi nguye obubuthelela phezu kwethu. Ama prices abo aku exchange rate ethi esabisayo esingathi ngenye sikhuluma ilanga elanamhlanje angabe ephindwe kathathu kulalokho okufunakalayo emkambweni kumakethi besenzela phela ukuthi bangalahlekelwa. So ubhizimisi simbona kungani uyabenefita kakhulu, kodwa phela ibukopokopo kayisikho ukwenza ubhizimisi okuqondileyo nxa uyavumela ke ukuthi usebenzise imali etshintsha ngokuphuma kwelanga lokutshona kwelanga.
Amazwi kaMoyo agcizelelwe yingcwethi kwezenotho umnumzana Regishoko.
Osomabhizimusi la balesandla esikhulu kwi-instability le yama-prizes. Njalo bese sibuya sithi i-component ye-pricing mechanism eZimbabwe enkulu i-exchange rate. Nxa exchange rate ingazizanga ingela stability lama-price won't even able to stabilize. Kodwa unfortunate ngoba ama-price ehlange njalo ezisebenzi imirholo yabo ayikhwele. Yikho sibona ngani into engani ihlukuluza uZulu njalo ihlukuluza wonke umuntu osebenzayo.
Ushoko uthi inkohlakalo isinengi kakhulu elizweni, yikho nje uZulu ethwele nzima.
Singathi ibugwelegwele loba esithi i-greediness kubosomabhizimusi ngoba ungakunazelela bona into zabo nxa beziprayiza ngerand loba nge-US bahle befake i-profit yabo khonapho ngerand, nxa bezithengisa lange-RTGS or izimdola babefake lenye imakhapu phezu kwemakhapu abayifake kwi-US dollar. So uzakunazelela ubana into ye-50 rand egole iyakwenelisa ukuyithenga eZimbabwe nge-150 rand. Khonoku ubugwelegwele bona lobo yibo benza izinto zingabile stability.
Intengo yezinto ezichiyeneyo ikhwela mihla ngemihla njalo ngeviki edluleyo kukhwele amafutha ezimota kanye lesinkwa. Kodwa lanxa ekhwelile amafutha epetulo ledizili aqhubeka esilela elizweni. Nansi enye njalo ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba kuchera.
Udubo luvela ekuthengisweni kwawo amafutha ngamabond abantu abawathengayo bethenga ngama US dollars. Udubo luku rate elisebenzayo nxa abantu bethenga ama US dollars ngoba kungasenani ukuthi i Reserve Bank iyanika abantu ama US dollars kumbe iyathengisela abantu ama US dollars nge 25. Kodwa bonke abafuna ama US dollars kabatholi nge 25. So kusitsho ukuthi bayahamba emkambeni bayodinga ama US dollars ngabo 70-75 pound. So uthi babuyele bathengise ilitha nge $28 kumbe $24. Uyabe usub economic, akula sense ukuthi abantu bathengise ngentengo enjengaleyo. So kuzaba lodubo oluzahlala lathi okwesikhatshana nxa kuyukuthi indaba leyi eyama US dollars lokutholakala kwawo ingalungiswanga.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uke wathembisa ukuthi uhulumende uzathatha amanyathelo okwenqabela ukukhwela mahlayana kwentengo yezinto. Kodwa uZulu ulokhu emelele. Yimi uNtungameli Nkomo weStudio 7 ngise Washington.
Abazali abafundi kanye lababalisi eZimbabwe bathi abaphathwa kuhle isinqomo sikaHulumende esokuqhubekela phambili elungiselela ukuvulwa kwezikolo engakacaci ukubana uzothatha amanyathelo abani ukubavikela ukuthelelana lula igciwane leCOVID-19. Unkosazana Kwanele Moyo, isifundi sekolitshini leNust University koBulawayo, ukhuthaza uHulumende ukuthi ame kancane ukuvula izikolo, akhangele ezempilakahle ukuze umkhuhlane lo ungamametheki ezikolo. Asizweni ingxoxo ayenze lo Michael Way weStudio 7.
Indubo esihlangana lazo njengabafundi ukuthi asenelisi ukunga internet idata for ukuthi singene ku internet sibe lama online lessons singene ku students portal. Internet is expensive. iZoom layo is expensive. Asikwanisi ukuthi sithenge idata senze lecture asenzele iZoom sibe le Zoom lesson. Njalo kulabo abafundi abahlala emakhaya vele they can't have access to internet. Njalo bona abahlala emakhaya sometimes akula magetsi so they don't have access to internet. So ngunye kwendubo esesihlangane lazo day to day.
Udaba lokuvulwa kwezikolo ukuze abanye bathole ithuba lokubhala imihloliso yabo ulibona njani?
Cabanga ukuthi ilizwe lethu alikho prepared for ukulwisana lesifo lesecoronavirus. Ngakho uhulumende kaqala ame ukuvula izikolo. Sicale sibone ukubana ama-centers abamaningi ngoba nxa engavula izikolo umkhuhlane lo nxa ungamemetheka abantwana bazalaliswa ngaphi ngoba igciwane lizamemetheka abantwana bawuthathe khona ngalesikolo ngoba we are not prepared. Kuyabe kungela sanitizer abantwana bakhona bengagula bazafakwa ngaphi. Ngakho ngicabanga ukubana uhulumende kaqale ame ukuvula izikolo.
Ngombono wakho kuyini okumele kwenzakale izikolo zingakavulwa ukuze abafundi behambe esikolo bethembe ukuthi ngeke babanjwe ngalo mkhuhlane?
Cabanga ukuthi uhulumende kumele atheste bonke umntwana kanye lombalisi singakavuli izikolo. Akube mandatory ukuthi wonke umbalisi lo mntwana atestwe andubana abantu babuyele esikolo siyebuthana emaklasini sizi expose to COVID-19. Njalo uhulumende kumele make sure ukuthi zonke izikolo ziyageziswa kube fakwa ama sanitizer umntana wonke abele mask kanye lombalisi andubana sivule izikolo. Njalo ama centers aqale a establishwe abele mfanele yonke ekwanile unze ukuthi noma imkhuhlane oqhela abantu bathole lapho kokusindiswa khona.
Sikhangela omakhelwane bethu kwele South Africa izikolo zivuliwe izolo. Nxa lokhu kwenzakala kwele South Africa kuyini okuhluphayo kwele Zimbabwe?
Khangela ilizwe le South Africa well lona belizilungiselele angithi lile capacity yokubana lilwisane lomkhuhlane lo kodwa labo baphangisile ukubana bavule izikolo ngoba abantwana bonke bebengathestwanga kanye ababalisi and ngithe ngibona inews ekseni kulabanye ababalisi abatholakale kwele gcikwane okutsho ukuthi umkhuhlane lo suzamemetheka. So ngibona ngani South Africa la iphangisile ukuba nayivulwe izikolo, ngakho uhulumende weZimbabwe la kamela ngalandela uhulumende weSouth Africa ngoba iSouth Africa is more capacitated than us. So uhulumende kaqale weZimbabwe kaqale ami ukuvula isikole angalandeli iSouth Africa.
Hayi, siyakuzwa moyo ogqiba ingxoxo yethu ngokuphosela amazwi akho okucina kubontanga.
Amazwi engiwatshela abantu abatsha ukuthi kasilandeleni imithetho eyafakwa nguhulumende kanye le yafakwa yiwu, asihlambeni izandla zethu ngama-sanitizer kumbe ngamanzi alesepa, kasifaqukeni ama-mask ngaso sonke isikhathi, kasi-avoideni ukubamba ubuso njalo si-avoideni ukutholakala endaweni ezilabantu abaningi. Siyakwathi ngabantu abatsha siyathanda ukusocialize, kodwa sineni indaba yokusocialize sizivikeleni esifweni lesi. Abantu abasha balenkolelo yokuthi bona ababanjwa ligciwane, igciwane libamba abantu abadala. Hhayi, kayisikho khonokho, igciwane lelibamba wonke umuntu iloba ngubani. So abonile amazwe amakhulu ibabulele abantu baqedile i-coronavirus, I'm sure it was ignorance. Ngakho asingayekeleni umkhuhlane lathi ufinyelela kithi, singabi ignorant bantu abasha, kasiphephenini njalo kasizameni, asingavumini ukubana izikolo zivule kusasemasinyane.
Unkosazana Kwanele Moyo isifundi sekolejini leNasi University ubexoxa lapho ke lo Mike Hobe owe-Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Yebo, mthwakazo omuhle. Liyanxuswa ukuba lingene kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela ngolwesibili maviki onke ngo-8 kusiya ku-9 p.m. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus ngesikhathi kungakabekwa usuku lokuvulwa kwezikolo eZimbabwe. Sihlolisisa njalo imisebenzi yabatsha enceda abaswelayo ilizwe lilwisana lokumemetheka kwe-COVID-19. Silusiza ukuthi ngeke lenelise ukungena kuhlelo ngoba sisebenza sisezindlini. Noma kunjalo zulukandaba, uhlelo The Connection luqhubekela phambili. Ngakho ke asihlanganeni lami uMike Hove khonapha kuStudio 7 ngo-8 ntambama.
Ngehlukani wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Kulabantu abahlanu ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo, okukhuphule inani labatholakale bele gciwane leli laya kwabangamakhulu phose amathathu 282, sebeyizigidi ezedlula eziyisikhombisa 7.2 million abatholakale belalo emhlabeni jikelele. Uhulumende uquma ubudlelwane lenkampani ye-Drugs International ebinikwe umsebenzi wokuthenga amamaski phandle kwelizwe. Abazali, abafundi kanye lababalisi eZimbabwe bathi abaphathwa kuhle isinqumo sikahulumende esobe ukuqhubekela phambili elungiselela ukuvulwa kwezikolo, engakacaci ukuba uzothatha manyathela bani ukubavikela ukuthelelwana lula igciwane. Alibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.